Umbuthano lo uqoqwe ngenhlanganiso ye-Zimbabwe wenziwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuthuthukisa lokukhulumisana nge-sign language njengelungelo loluntu ethi Sign Language Rights for All. Umgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezelungelo loluntu e-National Peace and Reconciliation Commission, u-Retired Justice Selo Masolenare, uthi basekela ngokugcwele ukuthuthukiswa lokulwelwa kwamalungelo oluntu anje.
Ikho-ke uzi program yethu ihlanganisa le Midland State University ukuze bafundiswe kakhulukazi laba bantu abasuka babaphakathi lobunzima okwenza ukuthi amalungelo abo angasaphathwa kakuhle esithi ngesithiwa ngama-victims, ukuze uma bekhuluma ngolimi lwabo bakhululekile ukuthi basitshele ukuthi kwasuka kwenzakala njani, kwahamba njani, kusenzela ukuthi labo bakhululeke.
Uthi kunje sebebe le mihlangano yama-outreach endaweni ezigoqela iMbare le-Epworth ngodaba lwabakhubazekileyo namalungelo abo, ethi kuyajabulisa ukubona ukuba izifundo ze-sign language sezikhona ezikolo.
Sekuguqukile kula izolo, bayafundiswa abantwana bakwazi ukuthi bahambe njani, njalo lama-sign language enza ukuthi kube lokuqakatheka kulokho abakukhulumayo.
U-Senator Watson Kupe, omela abakhubazekileyo edaleni le-Senate, engumgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Federation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe, uthi lokhu kusasekuningi okumele kwenziwe ukuphakamisa i-sign language.
Ingwalo zabo zokufunda kasikalikhona ekwaneleni. Izikolo ezifundisa ngalolu limi zitholakala emadolobheni amakhulu. Kobulawayo kulesikolo sisodwa, iHarare zingaba mbili zintathu. Ngakho ke nxa kuyikuthi wena ungumuntu ongakwazi ukukhuluma useBhayibheli, useMthethosisekelo, useMureywa, kusho ukuthi vele imfundo kayifinyeleki. Nxa sikudala ephalamende siyatshetshozela ukuthi uhulumente nxa ufaka imithetho ecelileyo ezayenza ukuthi mhlangise eBhayibheli ngeminyaka ezayo, ngithi ngeyechechi ngifike sibile umfundisi wokholo utshumayeza nge-sign language.
Abenhlanganiso ye-Deaf Zimbabwe bathi abakhubazekileyo lokhu bebhekana lobunzima obengezelelweyo ngenxa yomumo womnotho ongamanga kuhle elizweni. Inani labantu abakhubazeke endlebeni okubenza bengenelisi ukuzwa kakuhle lokukhuluma babikwa besedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amane 240,000 eZimbabwe. Iningi labo liphila ngemisebenzi yezandla yokuzenzela bethengisa ezitalateni. Umbukiso wanamhlanje wokunanza i-Sign Language Day ungenwe ngamapholisa, abogatsha lwezemfundo, abekhomishini ebona ngezokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Human Rights Commission labanye. Isahluko 6 sesisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba i-Sign Language ngolunye lwendimi ezilitshumi lasithupha 16 ezisetshenziswayo ke-eZimbabwe emthethweni okugoqela isilungu, isiNdebele lesiShona ngokulingeneyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumaPeter Mthambe.